iyabe nayisiyo Zimbabwe yodwa, iyabe iZimbabwe lamazwe amanye e-Southern Region, ikakhulu ilozen ye-SADC le egoqela amazwe ezimbabwe.
Baningi babagawule abantu abasola okuphiswa libandla le-ZANU-PF, akubona kunjalo?
Even iZimbabwe noma ingabe yaphi yona yodwa iphume ithi konke kuhambe kuhle, kodwa labana abanye bethu bona hayi akuhambanga kuhle, babe baningi bona bababakholwayo babathandayo. So ngokunjalo vele akulanto ehluphayo kakhulu kakhulu ukuthi iZimbabwe iye monitor ama elections e South Africa. Lokwana nje bachitha isikhathi sabo nxa betshona bebhala izinto ezinjengazenezo. Ukhetho lwe South Africa lu runwa yi independent electoral commission. Yiyo eqhuba ukhetho, yiyo eyenza wonke umsebenzi. Laba bazomonitor kuphela lama observers ezo observer. Kuphela ukuthi abatshintshi lutho. I observer kayitshintshi ukhetho, i monitor kayitshintshi ukhetho. Njalo ama monitors from a particular country njengeZimbabwe ukuthi engxenye yamazwe asesada izinto nje gips ukuthi babonga ukhala nje kuphela, akula lutho olutshintshwa imonitor kukhethweni, akula lutho olungetshintshwa ama observers ekhethweni, akula. Abantu abaqakathekile lapha yibo ababamba umsebenzi. Independent Electoral Commission ye South Africa yiyo elomlando, yiyo elamandla ukwenza konke okubi lokuhle ekhethweni lololubuyayo lwe South Africa.